okuqakathekileyo izizalwane zezimbabwe fanele zikunazelele ukuthi nxa izekhithi ingalifuna ukuqila akula sizathu sokuthi yale ukuthi nxa kusiyaphrinta amaphepha okuvotela kuhanje abantu bonke bekhona okumi babona ukuthi bekusenzwani. Okwesibili, akulakhetho esicabanga ukuthi lingenzakala luphumelele izek ingayenzanga ukuthi indaba yama-ballot paper lendaba ye-voters roll ibe segcekeni ngoba i-ballot paper le-voters roll yizindlela ezimbili eziseleyo ekuzanu ezokuthi iqile ngazo. Ngakho ngeke upresident uNelson Samisa ukuthi ngeke bavunyele ukuthi baqhubeke besenza njalo izek kuzafanele yazi ukuthi akusoze kuvumele ukuthi baqhubeke ngaleyo ndlela.
Nxa ukhuluma nge-ballot paper eka mongameli dokotela Sibanda uthi wena izek ifake umongameli Mnangagwa phezulu liyibonile yini i-ballot paper leyo laba leqiniso lokuthi impela ngeqiniso?
Vele phela udiboko lokuthi into engaziyo abantu bezano mntakamama yokuthi akusekho umuntu othanda izano. Bakhona abantu basebenza ezek ababuye begidima beklabalala betaba umkhosi babuya nesempulu bazinga ukuthi lina bantu i-ballot paper leli selenziwe ngendlela engekho emthethweni phangani libone. So kuliqiniso mpela sesi kumeme kahle sawubona ukuthi ayikho nje kukhuluma, kuliqiniso ukuthi izek isithethe i-ballot paper yaliphrinta ngendlela eyokuthi upresident emasangaza layiselakhe seliye lokuqala kukhona nesili okuyinto engekho emthethweni njalo into engavunyelananga lamanye amabandla ezombusazwe aphathekayo kukhetho lukamongameli.
Izek ibithembisile ukubana izalimema izamema wonke amabandla izanxusa wonke amabandla ezombusazwe ancintisayo ukuthi abe khona ekudindweni kwama-ballot papers la. Kusuke kwathini?
Yilo lolu dibo phela sina sikacabanga ukuthi hayi upresident Emmerson Mnangagwa kusuke kwathi hayi lokho ngeke kwenzakale ngoba lingakwenza ngizehlule ukwenza isitho kungenzakala ngizehlule ukwenza isitoti sami sokuthi ngenzeni ngiphrinte amaphepha ngokufuna kumbe ngibe lamaphepha avela kwezinye indawo angasolawa avele lapha. Yikho kwenza njalo lathi sivele sisethe ukuthi hawu umuntu abantu laba bayala into elula kangaka engeladubo asangasele ukuthi basinike izimali zokuthi kumbe sibe sithola amalantshi kumbe ezamabhasi ukuthi sitholakale sikhona khona kanti lapho ukuthi indawo kanamaphepha sithethi na sizadinga abantu bethu abazabe bekhona nje babona bakhangele ukuthi kuphrinta amaphepha amaningi okungakanani njalo aphrintwa ngoluhlubani njalo nokuthi owaphrintayo ngubani bayibonele into esetshenziswayo ukuthi yiphi esetshenziswayo ukuthi kudindwe lamaphepha. Kodwa uZulu weZimbabwe ufanele aye acabanga azibonele abantu beZimbabwe bafundile ukuthi kathi okwalayo okuzima kumbe kungathiwa kumbe kungathiwa i-security threat angiyiboni okuthiwa yenzakala ukuthi hhayi amabandla aphikisana ngaba khona amaphrinta asuzasebenze kuhle akula ngitho la sizathu esisodwa esingaba khona to indicate that there would be a problem with ZEC allowing other parties to monitor the process. It really will cost ZEC nothing. ZEC ayisoze iswele lutho kumbe iqine yaba lendleko yokuthi ivumele amabandla aphikisayo ukubuya lapha edindela khona amaphepha okuvotela upresident lamalungu eParliament lamacouncilini.
ZEC nxa ingasalungisisanga izikhalazo zenu dokotela Sibanda, umbuzo omkhulu ngothi lizangena yini kulolu khetho kumbe kalisoze lingena?
Now, nxa ukhetho lusenzakala luzenzakala ngoba izek isicabanga ukuthi no kufanele senze ukhetho ngendlela esemthethweni. Abantu bathi hayi we want to vote this year but we want to vote in an election that we can believe in. Kufanele izek ilungise lezi zinto kumbe nxa izek isehluleka hayi izek kayiphume. Yikho esiza kucela thina ukuthi hayi izek iyehluleka ngaleleke ngayitshiyane le ndaba zokhetho kwele Zimbabwe bese sicela iSADC, African Union, abo United Nations ukuthi please come in sincedise izek ngoba iyehluleka ukuthi thi hayi kupresident uMnangagwa xa ifuna ukuzocila.